singawufanele isihla izinto esingathi zikhangelanele abantu ama-business issues isizondaba esikhangelane nebandla ngakho ngokubona kwami akusonde ukuthi ebandleni kunjalo vele ebantwini ukuthi khona abantu kwi-society abanye banembono etshetshene phezu kwabanye ngakho-ke lokhu akunani lebandla.
Uyakhuluma lokuthi kuyathintana lebandla lezanu PF lokho
izinto ezingela ufakazi singazake sithi ukubana lokho kulokokwenza ngezanu PF siyakwazi ukubana abantu bayakhuluma kodwa ngabe kuthiwa izinto ezenzakele esisi inkulumo nje ukuphoselana amazwi phakathi kwamalungu ezanu PF ongelani
lele. Esikhathini esedluleyo wawungaphonga ubona nje iziphathamandla zebandla lezanu PF zikhuluma emhlanganweni njengama press conference lawa zichothozana.
Akwavele kunjalo abantu bahlala bekhuluma ngithi ngakhangela idemokrasi ivele injalo ukuthi abantu kungabe bandla lini akuthi ukubana akusamelanga bakhulume bekhululekile imbono yabo phezu kwalokho ngabe bemcabanga kumbe abakwazi ngakho-ke lokho kuvele kunjalo kutshengisela sobala ukubana le demokrasi eqinileyo ukuthi abantu bayakhuluma bekhululekile akutsho akutshengisi engabe okusolekayo uphathi ngakho-ke lokhu ngokubona kwamina demokrasi ukuthi abantu bayakhuluma bekhululekile.
Umongameli Mgabe simzwile ukuthi ukhulumile ngempela view ukuthi abazabangela ukuthi ibandla leli libe lokulwisana bazajeziswa kumbe bazakhuzwa.
Umongameli Mgabe uyalalelwa njengoba sibona ubufakazi wokuthi abantu abanekhuluma kanje sebevele besithi uCongress elandelayo uyomkhokheli abazamkhetha ujabani amalunga ayezanu p f ngakho-ke bayamlalela sonke isikhathi ngakho-ke lokhu akwenzileyo wona kuyikutshengisa lapha exwayisa abantu ukubana-ke exwayisa abantu ukubana bengaze nje benze izinto ezingaphambi bandla.